akulanto embi ngayo and akulanto esabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu ngabo kumele sibatshele ilizwe eliphilayo so ibhili leli lifakele wenqabe labantu laba kade sebehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama-foreigners mayelana ngeZimbabwe i-America, i-Britain, i-Germany amazwe wonke nje amanye akulelizwe ozalizwa lihamba abantu balo bebelingcolisa phandle nxa kusonakala konakala phakathi bekulungiselwe phakathi sibonile vini ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba lezinto ezingahambanga kuhle kule Melika kodwa abakulungiseke phakathi khonaphana bezange bephume abazange bedinge ukuncedisa iZimbabwe abazange bedinge ukuncediswa beyijenalist evele eZimbabwe kumbe ipolitics evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojikele ebandle ebasemphandlele bakulungisa bephakathi okanti thina abethu abafuna ukubana begijime benquma ngamagaga beze beyofika kubojeni mabefike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini
sibhekane nale into nale nyamazana okuthiwa yi-patriotic bill angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achiven uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ubhongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi singatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya ungatshela omakhelwane ukuthi ngilivalele emajeli ungatshela ukuthi liyalamba yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-P F ukuthathe singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha babone betshontsha igolide ama-diamond bayaqeda babulala abantu ityazo bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulumi into zangekhaya labo ke asebebuleli ilizwe is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho iyo i-patriotism na why lingazange libhale ukuthi ozatshontsha elizweni siyamthathela i-citizenship yethu ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathele naye yiyo vele i-patriotism thanda ukuthanda ilizwe akutho ukuthi ube lisela ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silishiyele abantwana abazazalwa siyabashiyelani belihuquluza kanti
yeanandi
ukuthi umlalazi asukume aye tela abangani bakho ukuthi heyi ngiyachawa ngale
golide mphendle khonapho
kumlalazi uqinisile sibili nxa sifuna ukufika kustage yokuthi kona ungaba umfuquluzi wenotho khonokoke corruption lanilani nakho vele kumele kungene ukubana kube nesithenziso esikhulu kakhulu njengalokho okwenzakala even emazweni awo eChina ngale ukuthi vele ungayenze njalo bakumisa phambi kombhobho nje kuhle kube nguwe usewuchulela amagugu kuphele lokho ngoba nako kunikona vele ngikubulela ilizwe asikufuni phela lakho thina khonoka andabona iZANU-P F ayimanga ukuvumela i-corruption never ever ever asikaze sihlale phansi emhlayorini silibona ya abantu abacorrupt abantu ababacorrupt abanye bacatha ngebizo lethu kodwa inzunzo ze-corruption yangona leyo azibuyi kuZANU-P F ziya ezikhwameni zabo personally lemoli zabo i-patriotic ATNA angazi ukuthi una bayethukani namhla bayibona ngantu ayinyamazana embi kanti umlalazi enje so yamazi ufundile if you never familiarize yourself ngento kuthiwa yi-Logan Act e-United States of America na kume even yona i United States Patriotic Law Bill ayasayelwa ku George Bush ndingawo 2001 nxa ngaphamanisi eyasawayo so nokuthi sivetha kona ukuthi yona they are criminalizing ukuthi yona uphume ukukhuluma nge-America ungela mvume evela kuhulumeni
Mlalazi uyakhuluma ukulitya
labo bantu asebe bakhuluma ngoba uma bekhuluma bakhuluma okumceke ngike ngabona isikhulumeli se-Triple C uFadzayi Maele ekhuluma into ezenzakalayo kanye kanye uthuma ngeke aziphike izane ngeke iziphike ukuthi itshaye abantu ngathi ukuthi ibophe uJob Sikhala yabophe ubani bani yabopha lobani into ezisegcekeni kathi kufihlwani emavikini aphelileyo ngibheke kwamanye amazwe umongameli we-opposition e-South Africa uJulius Malema ubekhuluma le-BBC akazange agongodwe akazange athethelwe i-Patriotic Day